Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 12 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungami Linkumo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kodwa ukudonselana kuyaphambili kuleli bandla kobulawayo phezu kwabantu abamele bancintise kukhetho lwamakhansila kumawadi amabili. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Douglas Monzora laye usungule umkhankaso webandla lakhe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe abalisa iZANU-PF iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC ekamnumzana Douglas Monzora namuhla asungule imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngoMbimbitho. Umkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa uphawule umkhankaso welakhe ibandla ePuerto lapho akhuthaze khona abasekeli beZANU-PF ukuthi bayevota ngobunengi kungene amakhansila abo ngoba awebandla leMDC leCitizens Coalition for Change bekhohlakele. Uthe njalo akumelanga baphatheke kudlakela.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu ikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Yiyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Siti phansi ngodlakela, ukubambana ekuseni, emini, ntambama, lasebusuku.
Love in the morning.
Uthando emini, uthando ntambama, uthando ebusuku.
Love at night.
Umnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe usefeze okunengi okulethe intuthuko empilweni kaZulu okufana lokutholisa abantu bakobulawayo amanzi.
Kanya emvura kunokuHarare tiri kuvaka kunzi damu kubulawayo kubulawayo makorosa. Bulawayo anga achingotambura achishaya mvura, achingotambura achishaya mvura. Vakauya the Second Republic, takaenda kunyamandlovu, kuno inonzi Aquafa.
Udaba lwamanzi ngapha eHarare, sakha idamu. Kobulawayo eminyakeni yonke le edlule, ibulawayo ibibhekane lokusilela kwamanzi, kodwa ngokungena kukahulumende wami embusweni. Sahamba eNyamendlovu sagepha imigodi kulwandle oluphansi iAquifa lapho esidonsa khona amanzi esiya kobulawayo. Sehlisa udubo lwamanzi kuleli dolobho. Khathesi siphezu kokwakha iGwayishangane Dam lapho esizadonsa njalo amanzi esiya kobulawayo.
Tiri kuvakazve paipi yemvura inobva kuGwayishangane chiya Bulawayo.
obulawayo khona umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Welshman Ncube ube lo mhlangano ku ward 8 engubo yenja lapho asole khona umbuso wezanu PF esithi abantu kumele bavotele ibandla lakhe Sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngukansila wali wadi umnumzana Edwin Ndlovu
abantu bebaningi abebandla le-CCC izakhamizi osomabhizinisi lalaba bake baba amakhansela khona ngala bahlanganisela-ke u-alderman Maston Hlalo lobukhokheli bebandla uprofessor Welshman Ncube nguye ade guest of honor nguye-ke okhulumileyo kulowo mbuthano kube kuhle kakhulu abantu bathi hatshi sesihluphekile kakhulu ezimbabwe yikho sebefuna-ke umbuso omutha umbuso we-Students Coalition for Change ngokunjalo bathi bona-ke i-bi-election le siyakiyo yi-advertise etshengisela ukuthi u-2023 uzahamba njani so bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke i-bi-election bavotele-ke ibandla le-Students Coalition for Change so hhayi kube kuhle kakhulu abantu badabula bagcwalisa i-ground-ke engubo yenja-ke kube kuhle sibili sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka-26 March bevotela-ke i-candidate yabo
Iyikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba Welshman Ncube kulumbuthano?
Ubaba Ncube akukhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe berejista bavote wasephinde sisho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngomember of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini kube yizisebenzi zikazulu bachungwe ngabantu hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebusa abantu kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njengetriplesinsekulusesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Students Coalition for Change angahlala ndeli intando kazulu-ke uzulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hhayi lo ngasasebenzi kuhle lathi akhitshwe kungena omunye
udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho kobulawayo endaweni ezifana labo emganwini phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla alukho yini lapho oncintisa khona kuward 8
basengincintisa khona kuhamba kuhle kakhulu besilazo izi-structure zama-branches bonke abantu behlangene silabo-ke abe-conference coordinating committee TCC besileabe-province u-chairman ubaba u-James Sithole kade khona besilabo ku-national executive bebekhona silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-ward 8 sifuna ukuthi libisele-ke wadena le kubandla le-Citizens Coalition for Change ingathathwa ngamanye amabandla hhayi kuward 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye
umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 8 emele ibandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo kusenjalo lanxa leli bandla lalithe lizalungisa udaba lokubhaliswa kwabantu ababili ndawo yinye abazancintisa belimele kukhetho lwamakhansila kobulawayo lokhe lumumo ungalungiswanga lanamuhla kubikwa sokulokuxabana phakathi kwamashona lamandebele kulezi ndawo namuhla inkokheli yaleli bandla evela eHarare ibikhangelelwe ukuzolungisa lingxaki kubika uEzra Chisa Spanda
iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe-ccc abakhanyatho lokudonselana besaqala kubangwa izikhundla ekuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-bi elections umnumzana Sweden Chirota isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change ekobulawayo province ukhuluma ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo
akusena yini indlela ngoba amalanga angikhona sedlulile bekangazake ngiyivike yazi kunxa uyisikhulumi uyakuthanda ukuthi uvike bekaye hhayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni wangazaba le-contact labanye ebandleni amaphepha kampumelelo moya ayongena ngamafobe aluba uhlabani kachitshanga ifoni ngibona ngani kwakuya kwakungasoze kube lodaba nona lolo esesilukhangele
Kwenzana Kidon Shoko, obengu senator webandla le MTC Alliance, engakaxoshwa eParliamente. Omanje selunga le TCC, usola umncintisa walaba ababili abebandla lakhe kuma by elections.
Into ama candidate. Ukuthi sifanele ukuthi sidlulise njalo especially ngase sifike ku 2023 uyabona kulabanye abangene ngenkathi kodwa ngabe abangasibo vele ngingena ngebizo lelo so umuntu onjalo vele kasiwe
uDuba lokubhaliswa kwababili uncindisa izikhundla sinye bengabe bandla le CCC alukho kubulayo kuphela kodwa nasemasingo lapho abagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuthi ngamanye amalunga alelibandla amahlano. Himala Studio 7, ikamlamu Ezra Chisasbanda.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora ozithi ungumkhokheli njalo we-MDC Alliance ubelo wakhe umhlangano e-Highfield lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu sike saba nje lohluphanyana olokuthi bese kungathi kuyahlupha amapolisa esengathi athi abantu baningi kakhulu ngoba hayi abantu ababuyile bebabaningi kakhulu sibili bedlula inkulungwane mhlawumbe ezine belanda ezinhlanu kodwa ekugcineni yokugcine bebona ukuthi abasoze baphumelele ekuhluphaneni lathi umhlangano waqhubekela phambili. Umongameli wethu ubesekelwa ngabakhokheli kumbe omongameli bamanye amabandla awe-alliance labantu bebamelele abeyabo abafana labe-MDC, OPDP, OMCD, lamanye ozanondonga abakhulumile futhi kulokho beqinisa i-MDC Alliance, umbutho we-MDC Alliance oka-5 August 2017 owabunjwa ngu-President uTsvangirai ukuthi lokhu sindawonye, lokhu sigcizelela ukuthi sisebenza sindawonye singamabandla wona lawa ayisikhombisa njalo ekuthini ubaba uDouglas Monzora nguye umkhokheli osemthethweni ngoba kunguye okhokhela ibandla le-MDCT. Enkulumeni yakhe-ke ukhulumile upresident into eziningi eziphathelane lokuthi ukhankaso lwethu lumayelana ngani ekuthini lumayelana lokuthi ama-councillors ethu ayezisebenza ngokuzikhandla ukuthi alungise imigwaqo, imigwaqo ifile emadolobheni azame ukufuqa ngendlela yonke abakwanisa ngayo uhulumende nalo ezapiye futhi akwanise ukuthi akhiphe imali ngesikhathi ayikhona ukuthi ehlela abesesithi uyazenzela umsebenzi wama-local authorities kukathi nguye ophuza ukuwa-aprova amabhajethi njalo ngiyokho olamandla okwenza yonke into phezu kwama-local authorities.
Uthi wena dubele phosela phoxana lamapholisa ngoba abantu bebebaningi kakhulu kodwa sibone abanye befaka imifanekiso enkundleni zokuxhumana besithi bekulabantu abalutshwana kakhulu iqiniso yilisho.
Into abantu okumele bayinanzelele yikuthi thina njengebandla le-MDC silwiswa ngabongqondongqondo ochopheshe kweze-information abafana labo-Jonathan Moyo, abafana labo-Hopewell Chingono, abafana labo-Dr. Ruanyi owayesebenza ku-Daily News, abafana labo-Alex Magayisa. Laba ngabantu nje abathi bangavele bathinte ikhompyutha bakhiphe amanga ayagcwala iganga lonke aze abe liqiniso. Bathethe imfanekiso ekuseni kufika imota zethu zisethula abantu, bathethe imifanekiso eyabo-10-11 ekuseni umhlangano ungakaqalisi. Ayisikho okwenzakeleyo ekugcineni abantu bane besebegcwele abayithathanga ke leyo mfanekiso abakhulumi ngakho. So iqiniso yilona leli endikhulumayo, abantwana be-MDC, abantwana bakaTsvangirai baphumile babuyile emhlanganweni bazwile ukukhokhelwa.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kumembula.
kwenze maphandleni izakhamizi zezansi yamaNdebeleni ezihlezi zibhekane lendlala zithi lonyaka zikhangelele inala kulandela ukuna kwezulu elihle. Kubika Walbeti Ncube.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zikhangelele isivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Ngala wemathetheni eKwanda North uthi umango yekasayi kulale ziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangele hlangelo zonke umumbu, amabele, izilimo ezincane sikhuluma sinje sesidla ihobi namakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kaMankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe, kuhle kakhulu bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer, ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya u-D i-top abanye lakhathe silokhu bengakayitholi, ukuthi abantu bahambe bayithenga ezitolo, ezitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Nkabulo esitezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili, i-fertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungu eKwanda South bathi izulu alini kuhle, nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amaza ayafuneka. Ngikhuluma kanje owayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi umelizatshaya phansi, seliphuzile liyafuneka, izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunanga ezilandelayo okuzindaba ezimnandi kubalimi. Loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye nezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emaNdebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi emaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokhu kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalela umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube eMatobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazanyiswe ngale ndlela.
Sicela umkhathi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa laba bantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwa azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Duane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Uliviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi zikarhulumente, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi urhulumente kumele abaholise imali yemelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxana unkosikazi Cora Ndebele, yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter Campaign. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Isizala anelo mhlali wedolobha lakoBulawayo. Ngiqale lo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitho ukubana ubulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiste ama-constituents zakhe ngoba abantu abaregistered aba-appear on the voters roll bebaluthwana kakhulu nothi kuphela ubulawayo yedwa kodwa imathebelelele ndiyonke ijikelele inohlupho olufanayo kulokuthi abantu abaningi they are not registered abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni ngalokho abasasiboni isidingo kusukisela kwintsha encane ama-youth abaningi okufuze ukubana mabefikisa i-18 bayirejista abasazihluphi bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota ngoba ilizwe libi nje ukuvota lokho bevota lani lavota badala kudala kodwa kulanje yikho-ke ukubona kwami ukusiba le ndingeko le yokuqala this campaign be a registered voter campaign to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakobulawayo ongumhlali wakobulawayo ongumhlali wemathebeleleni yonke jikelele ukuthi akhuthazeke simkhuthaze ukubana ayirejista appear on the voters roll ngoba imathebeleleni ingagcina yehliselwe inani lama-constituencies zayo ngoba sibalutshwana abantu abaregistered
ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota
umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka yilokhu ngakukhangelisa ikhampeyini leyo kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyerejista ngibone ukuthi ama-political parties lama-organizations amaningi ama-civil organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijiyeneyo kodwa still abantu baphakamile yebo kambi kodwa utshintsho lwakhona lube luncane ngasengibona ukuthi to intensify ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties lama-civic organizations yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini ngasengibona ukuthi manxa uqale endlini ngubani vele ongawufuqa lowo mkhankaso ngabona ukuthi umama yimbokodo umama ngiyofuqa izinto zenzeke endlini ngalokhu ngathi mama umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe umntwana wonke ole-18 years akayirejista umkakho mama nxa engekho registered akayirejista izisebenzi esihlala lazezindlini abasinetisa amankazi nezindlini nxa engekho registered akayirejista izihlobo abangani ababe-registered umama angavetshela omnye umama umfana la yenze ngendlela efanayo kusiyaphela ikhampeyini leyi ekhona ngikhangelela ukuthi kuyasekulushintsho oluningi
ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso njalo usungule nini kukanti abantu bawamukela njani
umkhankaso lo abantu bawamukele ngendlela elohlonzi bawuphakamele kakhulu ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media sathumeza endaweni ezihlukeneyo abantu bangezela ngokubana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner okuyikuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-anticify sesingena ezindlini umuzi ngomuzi sesingena ilokishi lokulokishi sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uzawuqhubeka kabanzi ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakathi okwamanje akula muntu akade sincedisayo esiqale nje umkhankaso lo sizoho abomama abancedisayo engikhangelele ukubana bazancedisa abakhanya befuna ukuphakamela kabanzi lo mkhankaso umama be-Freedom Alliance they are willing to join the campaign siwuphakamele siwufuqe kabanzi
no nkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we-EFF Registered Voter Campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba. Lingali tshona njani izilukandaba sethana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Mangibonga ukwemukelwa ehlelweni, ngibingelele nabalaleli.
Ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya, ikakhulu nxa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama by elections ngenyanga ezayo?
Kuyimvamisa, kuyinto ejwayelekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti, kube khona ukuxokozela ngoba ziyabe sezinyathela namasondo, sezibanga ukuya ukuthi ziyanatha amanzi. So into ekhona ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame lusenziwe kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo, beboshwa, abanye bebotshelwa izinto nje ezingacacanga, kuchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphetheni. Konke lokhu kuyabe kusenziwa libandla elibusayo elezana uPF ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho njengama-1980. Izana uPF ivele idla ngodlame. So kusazoqhubeka kusiba lengxabangxoza mpela ngokuphathelane lokhetho. Ingungu ma isiya ikhala isiya phambili, kuzobonakala kusiloko lengxabangxoza yakhona iqhubekela phambili. Kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe.
Siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni, siyabona ukubana ibandla leZANU PF aliyandisanga ukunqotshwa kuma by elections. Ubona njani lesi sikhathi?
Kuliqiniso ukuthi uma sesibheke emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama by election, akuvamanga ukuthi ibandla leZANU PF linqotshwe. Yilo elihamba phambili ngokunqoba. Lokho kwenziwa ukuthi kule zinto ezimbalwa abazenzayo. Okokuqala, uma sesibheka lezi zinto ezizokuthiwa ngama resources, bayazibutha baziqoqele kulawo ma constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenzela ukuthi bangaqotshwa. Lokhu kungabe kusitsho izimali, ngabe kusitsho izimota, ngabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho, ukwenzela ukuthi bafike laphana bangenzelela inani labantu abazavotela umuntu wezana. Lesizathu sodlame uyabona makuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke, ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula.
Nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemaNdebeleni, ubona ungani kuzahamba njani?
Ngokubona kwami iZANU PF yiyo ezonqoba, kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi, kodwa yiyo ezonqoba eMathabeleland, emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba. Uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabo-Tshinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwalo lwama-by-election. Akuvamanga ukuthi iZANU inqobe ekhethweni lwezwe lonke. Kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa Modi or something, hiyo yangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani mhlawumbe bayakwazi abanene. Kodwa ke ekhethweni njengalolu olwe by election, izathathi izanu koBulawayo ishayibuthe yonke igeqa amagula, izoshayibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholotsho nakwe yonke indawo lapho kule by election khona. So njengezizothe ngizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abanazo izwe lonke, iresources zabo zonke, izigebengu zabo zonke bazozibuthela ndawonye, baphinde futhi bathuthisa abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje, kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezano anqobe. Iparty enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze lezano khona lapho. I-MDC Alliance ayisekho leyo, ayizukuthola okuyaphi. Izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti kade wathola kukhetho lwedlule, kodwa akuzu ukuya ngaphi lokho abazokuthola, ayisoze inqobe. Ingakhula njengebandla yona, kukhuphuke inani labantu abayivotele manje, kodwa ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU PF hantshi amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. obulawayo umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa uMnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli beCitizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.